Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyathathele ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lweshona. Olamukelayo ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 2 Nkwenkwezi 2023 ngo President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona ngani imithetho ngabe silungile yebo kodwa ama committees la kumele afike kulelo banga zwisise ukuthi sizama ukupromota itolerance ama journalists nayo emsebenzini awahlonitshwe ama committees ethu kumele sifike njalo khona apho. Siyathokoza kakhulu ukuthi amapolisa asetshengise labo isifiso sokusebenzisana nama journalists.
Ngaphambilini kokunanzwa kwe-World Press Freedom Day kusasa, ingcwethu zokwethulwa kwentatheli zindaba zithi eZimbabwe kusesekuningi okuvele okumele kwenziwe ukuze intatheli zindaba zisebenze zikhululekile.
Thina indima yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zelukwane in particular or emathebelini. Sithenga lezo zithelo izakhamizi kodwa siyaqala si-analyze ukuthi ama-Afrika abasithathela wona alungile ka-achieve before singawa-proceed. Sisebenzisa ikuthi yonke kasithathi lokho kubizwa ngesikhiwa ukuthi ama-attitude.
Inkampani ehluza izithelo zeganga ezigoqela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amnamnede ithi sicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ngokupheka utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Iqhubekela phambili impi yomndeni yomvukela kweleSudan sokusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto esokuthi beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela yokukhumisana umlotha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ingcwethi zokwethula kwentatheli zindaba zithi eZimbabwe kusesekuningi okumele kwenziwe ukuze intatheli zindaba zisebenze zikhululekile. Lokhu kuphuma ngaphambilini kokunanzwa kosuku olwe-World Press Freedom Day kusasa. Abenhlangothi ezijeneyo zokwethulwa kwezindaba bathi isimo sokusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile sesiba ngcono nxa kuqhathaniswa leminyaka elishumi lanhlanu edluleyo. Mavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezijiyeneyo ezilwela ilungelo lentatheli zindaba bathi lonyaka zibe nganeno izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba elizweni. Isiphathamandla senhlanganiso yamalungelo entatheli zindaba eyeMedia Institute of Southern Africa, uNqaba Machazi, uthi lanxa sekunganeno ukuhlukunyezwa kwentatheli zindaba elizweni kunenge okusamele kwenziwe.
Asikwazi ukuthi siyangabe ngoba sikwazi weZimbabwe kakhulu nxa kule ihlelo zokhetho. Siyabona ukuthi ama-media violations aqalisa kakhulu. So esingathi nje silungu i-preemptive measures ukuthi abantu bengabotshwa, bengatshaywa, beekele besenza umsebenzi wabo. Ngile themba abantu abasoze bebotshwa, abasoze betshaywe, singakhuluma kathe singingazi okuzayenzakala phambili.
Okusekelwe ngeyinye intatheli zindaba esebenza izimele, uNkosana Dlamini.
Kunoma kulale mizamo, kodwa siyabona nje abafana abasesipholiseni abalezikhundla zaphansi baqhubeka kahle ukuluza intatheli zendaba, otshengisela ukuthi hhayi ngezinye indlela ilizwi kalifiki ebafaneni laba. Laba abasebenza bephansi esingathi ngama-operatives, ama-constable, ama-sergeant. Kodwa yebo siyakubona bayazama, kodwa kuphinde futhi kwehlulekwe njalo nxa sokuphansi.
Unobhala wenhlanganiso elawula umsebenzi wentatheli zindaba eyeZimbabwe Media Commission, ZMC, uGodwin Phiri, laye uthi kunengi osekuthe kwaguquka nxa uqathaniswa laseminyakeni yangemuva.
Kumele singezelele ukuzwisisana kuma-committees ethu. Ngibona ngani imithetho ngabe silungile yebo, kodwa ama-committees la kumele afike kulelo banga zwisise ukuthi sizama ukupromota i-tolerance sizama uporomotha ukukhulumisana kuhle ama-journalists nxa esemsebenzini awahlonitshwe ama-communities ethu kumele sifike njalo khonapho siyathokoza kakhulu ukuthi amapholisa asetshengisele abo isifiso sokusebenzelana lama-journalists befeza lowo msebenzi ukuthi ama-journalists akhululeke abe-protected nxa esenza umsebenzi wabo.
Okusekelwe yisikhulumeli samapholisa elizweni u-assistant commissioner Paul Nyathi othi ukuxoxisana phakathi kwenhlangothi ezijiyeneyo yiyona kuphela indlela yokulungisisa lolu daba.
Ngesikhiwa sitsho ukuthi sonke sisebenza sikhangele i-one constituency, i-public uZulu. But ukukhulumelana kwenza ukuthi sisebenze sonke ndawonye, sisebenze kuhle. Njalo ngaba lama-challenges siyabambana sonke siyenze lokwane sithina i-engagement.
Umeli weMathebeleland South edalela eParliamente elilunga lekomiti ebona ngezokukhitshwa kwemibiko, i-Portfolio Committee on Information, Media and Broadcasting Services, uNkosikazi Esther Nyathi, uthi umsebenzi wokwethulwa kolwazi lentatheli zindaba sekulethe inguquko enkulu kuZulu, ikakhulu owasemaphandleni.
Isikhathi esiningi abantu bebekhala ngokuthi nxa umuntu engaba lomonakalo ekhala ke sabe ukuthi abantu abanjengama-journalist babuye ekhala khe bezebuzisisa ukuthi ngabe kwenzakaleni ancithiseke. Kodwa lamhla nge-information esihambile izolo umuntu wonke esefisha ukuthi ngakuthi kungenzakala loba lulutho esigabeni athole abantu abangaluthatha lolo daba balufake umphakathi wonke umuntu akwazi ukuthi esigabeni esinje kwenzakale lokhu nxa kukuhle bakugobhe nxa kukubi kukhuzwa.
IMISA Zimbabwe inanze ilanga le-World Press Freedom Day lamhlanje ngokuba lomkhosi owenzelwe eMonomotapa Crown Plaza Hotel eHarare phansi kwendikimba ethi Freedom of expression as a public good, pivotal to the enjoyment of other rights. Emkhosini lo abemisa Zimbabwe bathela nxa seyaguqulwa eminye imithetho ebikade incindezela imisebenzi yentatheli zindaba. Bathi kodwa ikhona emitsha eyalungiswayo efana lowe Cyber and Data Protection Act elakho ukuba ngumgoqo ekusebenzeni kwentatheli zindaba elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inkampani ehluza izithelo zeganga ezikhokela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amanamnete ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ukuze lipheke utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Lokhu kulandela ukubukiswa kwamanamnete aphekwe ngezithelo zeganga embukisweni weZimbabwe International Trade Fair ogqitshwe ngomgqibelo owedluleyo. Inkampani leyi egcwele elupane ithi iyajabula ngendlela abantu abamukele ngayo amanamnete la, njalo izasebenzisa imibono yababukayo labachothozayo ukuzithuthukisa. Amanamnete la wona asembodleleni ezilotshwe ukuthi mnyi juice, mtshwankela juice, lemviyo juice ayindaba egudwini enkundleni zokuxhumana ezibalisa iFacebook leTwitter. Lapho iningi labantu elitshayela ihlombe linkampani lesithi linyathelo elihleleli njengoba iningi selijwayele ukunatha okulungiswe ngezithelo ezingayisizo zendulo. Kubikwa kungokwakuqala ukubana kube lenyathelo elinje elizweni. Umnumzana Mgcini wethu Mazula ungesinye seziphathamandla zalenkampani uxoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 echasisa ukuthi bancediswa yiZimtrade, uhulumende, inkampani ye-African Food Revolution kanye lezakamizi zelupane.
I-response yabantu was very good. Sijabule kakhulu, ibinhle kakhulu, njalo bebekhona abanye abeekriticize abodade wethu ukuthi lokho kuyasinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungani kuyasilela abantu angani abakujabulelanga. Kodwa overall response kukhanya kwabajabulela abaprodacts wethu. Maybe ngingakhuma amafitshane ngekhampani yethu ukuthi sisukela ngaphi njalo sisiya ngaphi. Ikhampani yethu isungulwe ngo-2019 lapho besixhase khona i-African Revolution. Thina vele besijonge ukuthi sitraine ama-farmers ikakhulu abelupane ngalokho esibizwa kuthiwa i-value addition yesilungu. Sikhangele ukuthi benganonisa njani ukudla kwesintu in particular Participate in a cooling, government, who was education section zero. Since I get in, which is the financial equity experiment to any planetation university. She takes his after Zokonoku is in trade, Yahweh, Charter, taking advice, which he wants to send out to Master, the Giga Kulichi, every year, which I have put down. That was here, my master, which is in our class, and we venture into juice production, equal to Kona Munch.
That's it, I say, you are Peranjani. Amanamnetela, njalo alengezeleli okuningi okungaphazamisa isimo sawo kumbe okunambitheka kwawo. Liwakha egangeni, liwaphekele ngapi, njalo ahlolwa njani ukuthi alungele umphakathi.
Thina indlela yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zelupani in particular or emathekeleleni. So esikwenzayo sithenga lezo zithelo izakhamizi, kodwa siyaqala si-analyze ukuthi amaqeda abasithathela wona alungile aclean before singawa process. Thina sisebenzisa ifuthi yonke siyenze i-product yethu kasi sikhangile kokuzuza-skill kuthiwa ama-additives. Njalo ngiyengarevila i-secret ye-company ukuthi siproducer njani ama-juice, but amakhitshane asikhange ama-additives, siyenza ama-natural juices. Uhlelo lwehulumende olubizwa se-18.0 luyasivumela ukuthi sihambe kuma-innovation hub ema-university aduze lapho esivela khona, siyenze ama-experiment yethu kungananhlawulo esiyikhiphayo. So esiyenzile ama-experiment yethu, siyayenza ama-experiment njalo si-checka i-quality of our product.
Ikusasa yes lizawa thengisela njani abantu bonke labangaphandle kwelizwe.
Ikusasa yethu khanya inhle kakhulu ngoba sifake igada lohulumende elibizwa kuthiwa i-Initiative. Liyasincedisa kakhulu kunye-advice ukuthi ngathina isipota kufanele si-improve ngaphi langaphi i-product yethu, yikho siphathiseka khona kakhulu. Yikho sikukhangeleleyo kakhulu ukuthi si-export ama-product yethu kudaspora, ngoba sikhanda kuma-social media lapho ogoqela u-Twitter nabo-Facebook bekhanya bebathakazelela belesifo sokuthi
sikhuluma nje athengiswa ngani?
Okwamanje siwathengisa ku-restaurant eku-Robert Mugabe no-9 Avenue, yikho atholakala khona for now. Kodwa kuvikileza sizozama ukuthi siwangeze emavalisini amaningi ey'tolo eziningi. Bengawathola embali mall kule shop okubizwa ngokuthiwa yi-Handi ekuyi-restaurant lapho kulokudla khona okuthengiswayo, okudla okutheleyo okuthengiswayo, yikho okutholakala khona ama-juice ethu for now. Imbodleleni lodwa lingarenja ku-$0.80 kusiya $1.
Sibone imbodlela enkudlwana, zikhona yini ezincinyane?
Silama-500 mls lama-375 mls amancane, siphinde sibe namambodlela amakhulu e-75 liters.
Yiziphi izithelo elilazo?
Okwamanje silomviyo, silomniyi, silomtshwankela.
Uthe alengezeleli okubizwa kuthiwe ngama-additives ngesiNgisi, kuyini elikwenzayo ukuthi anambitheke la amanamnete?
Amanamini kanti avele elethukela lawo, so sisebenzisa lelo thukela elivele likhona enamncedeni, yiyo kwenzakala isibukale kunambitheka okukhona.
Lo ngumnumzana mgcini wethu Mazula, omunye weziphathamandla zenkampani ye-Veggie Guys, ubexoxa ecingweni lapho losithandekile emhlanga we-Studio 7 eselubhane. Iqhubekela phambili impi yomvukela kweleSudan, so kusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto sokuthi bake beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela zokukhumisana umlotha. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba United Nations ithi kulabantu abedlula kancane ingxenye yesigidi 580,000 abakhangelelwe ukubaleka kweleSudan ngenxa yempilo. Abezindaba abe-Reuters babika kubana kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 330,000 ababalekele imizi yabo abahlala egangeni, sikhuluma nje lezihonqweni eze-United Nations kulelo lizwe. I-UN ithi abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 bakhangelelwe ukubalekela kwamanye amazwe besiyadinga ukuphephela kusikhatshana esifitshane esilandelayo. Kusenzakala konke lokhu eleZimbabwe libika lokhu elizama ukuhlenga abantu abathathu abalokhu beseSudan. Kunje selihlenge abangamashupi ayisithupha lantathu 63 asebefikile eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uKips Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Thabang Nare, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Awokuqala ukuthi sibonge uhulumende weZimbabwe ngokuzama umzamo ukuthi abantu bakithi besuswe endaweni lapho kulempi eSudan. Sithemba ukuthi bazasebenzelana lamanye amazwe. South Africa yakhipha abantu, Nigeria yakhipha abantu ukuthi laba basele abakithi bephume kulo mumo wempi.
Yes, siyabona njalo impi le iqhubekela phambili kona ngale kweSudan. Kozalwa nkomoni la.
Ha indaba yeSudan le ikhanya nzima. Nxa ubona abantu bekhanya belamandla, belegunya lokuthi kuzasetshenziswa imbobho. Sike sabona kumabona kude amasocha inxa zonke. Ngabantu abazimiseleyo abathi balwela into abayikholwayo. Kodwa nxa ulisana labantu bakini ukuthi uthathe umbuso. Utshengisa ukuthi kule problem kakhulu. Siyazi ukuthi iSudan yagcina ibhazukile kwagcina kusiba the South Sudan le Sudan. Singazi ukuthi izabhazuka yini futhi, kodwa ukhanya ngani bonke bafuna ukuthatha. So sithemba ukuthi laba abazama ukuthi kukhulunyiswane kukhumiswane imlotha kuzayenzakala.
Ye, kodwa siyakwazi inxa kule nkunzi ezimbili esibayeni akula nto engahamba kuhle nalo. Pho-ke umlamla nkunzi lapha uyavelaphi?
Amazwe la amazwe amakhulu njalo amazwe alemali ahlanganisela o-United States, o-Saudi Arabia abaseduzane khona ngale ukuthi le ndaba zenkolo ezesimuslim lesi bangani bakhole into efanayo. Sithemba ukuthi bazathola indlela yokuthi zikhulumisane lama-general lawa. Into nje vele ukuthi amandla akumelanga ebe kuma-general, amandla kumele ebe sebantwini ngokuvota. So kuba yiproblem abantu abalembobho nxa kuyibo asebesithi sebebusa. Abantu abalembobho kumele besebenzisa imbobho ukuvikela izimpi kulokuthi kube yibo abenza ukuthi kube lezimpi.
Ye, kulokhu kuphela vele yisisusa sendaba ukuthi uqhutshele umuntu ukuthi abusa-ke la. Umbuso ubaba kangaka yini kumbe vele lapha yibuhwaba?
Ya, kanye i-Africa vele silo problem enkulu because kukhanya ngani abantu abazwisisi ukuthi inkosi yinkosi ngabantu.
Umnumzana Thabang Nare, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. Lapho-ke limuzwe ixoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseBoston khonapha eMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency luthi intengo yempahla isiqonge ngesilinganiso sokwedlula esilijumi ekhulwini 11.6% ngenyanga edluleyo. Umuntu oyedwa usekhangelelwa ukuphila ngenkulungwane ezingamashumi amabili lengxenye zamadola eZimbabwe, $25,170 eZimbabwe ngenyanga. Isuka ku 22,561 Zimbabwean dollars. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Amabhizimusi amaningi asethengisa impahla ngedola leMelika kumbe esebenzise intengo yesilinganiso somkambo owensitha. Intengo yokuthenga idola leMelika ebhanga elikhulu eleReserve Bank yeviki ephelileyo ibifakwe ngaphezu kwamadola eZimbabwe ayinkulungwane i-1033 Zim dollars. Emkambo wensitha idola leMelika belithengwa yinkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe i-2000 Zim dollars. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association INACORA, ukhala ngobunzima obubhekane lozulu ngokukhuphuka kwentengo yempahla eZimbabwe.
Abantu bahlangene lobunzima obukhulu, ukukhwela kwentengo kwenza ukuthi behluleke ukuphila impilo akade beyiphila. Indlela sebesenza ngayo akade besidla kabili ngelanga, sebesidla kanye. akusadliwa kwabaya esikolo, akusadliwa kwabasala ngekhaya. Impilo yakhona inzima kakhulu. O-school fees lakho konke kuyahlupha abantu sebesehlula ngo-rent. Kunzima elizweni leZimbabwe ukuphila.
Unkosikazi Melissa Chuma, isakhamuzi sakoBulawayo osebenzela uhulumende, uthi okudanisayo ukuthi iholo abalitholayo aleneli indleko ababhekane lazo empilweni.
Ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo kunzima kubuhlungu kithi esithola iRTGS ngoba irate esetshenziswayo ayaziwa umuntu. Umuntu lo muntu ule rate yakhe. Nxa uthenga nge-US kungcono kakhulu ngoba iprice ayitshintshi. Silokhe silwisa ukuthi sithole i-US kube ngcono ukuphila kwethu ngoba ibhonda lisayenze lutho alisasebenzi vela kusela umuntu olifunayo.
Umnumzana Njabulo Ndebele, usomabhizimusi wakoBulawayo, uthi intengo zabo zilawulwa ngumkambo omnyama, ngaphandle kwalokho amabhizimusi angavala.
Okwenzakalayo ukuthi thina imali esidingayo yokuthi siwode sidinga phandle, kungakho-ke intengo zethu kufanele zilandelane lemkambo lapho esithenga khona imali, ngoba imkambo kahulumende akutholakali imali ngaze ibe ile rate ephansi. Okusho ukuthi kufanele ukuthi intengo zethu zihambelane lalapha thina esithola khona imali yethu. Yikho kungasisiza ukuthi siqhubeke sisebhizinisini. Singayekela ukwenza njalo, amabhizinisi ayavalwa, abantu labo bayaswela ukuthi bethole impahla.
Umnumzana Joseph Nkomazana, oyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi iningi leZimbabwe kalisebenzi, okutsho ukuthi nxa intengo zikhuphuka, inani labayanga liyalikhuphuka ngokufanayo.
Abantu abaningi kabasebenzi, they are not employed. Nxa ama-civil servants enikwa izimali, it's not everyone othola imali. So lokhu kuzabangela ukuthi khona abantu balambe ezindlini, kuzabangela ukuthi khona i-poverty ikhwele. Kakukhangele ukuthi khona nxa ama-prizes ekhwela kumele kwenziwe njani. Sireza ama-civil servants wayokhwezwa yiwo asiyenze izinto zakhwela, kuzaba nzima ebantwini.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla sikhuphuke phose ngokubili ekhulwini, i-2.3%, okutsho ukuthi impahla ezikhangelwayo nxa kuhlolisiswa ukukhuphuka kwentengo ziqanise ngesilinganiso esingaba ngokubili ekhulwini, i-2.4%. Ekhuluma embukisweni wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemali uSkhwica Mfundo Mthuli Ncube uthe nxa intengo yokuthenga idola leMelika ingaqhubeka iqansa emkambo omnyama, uhulumende uza kwengeza umthelo wokuboleka i-interest rate uyefika kumakhulu amabili ekhulwini, i-200%. Ngomnyaka odluleyo i-interest rate le ike yafika kumakhulu amabili, i-200%, ngokuya kwesikhathi yehliswa yafika kukhulu lengxenye, i-150%. Kathesi i-interest rate ikukhulu lamachumi amane, i-140%. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iningi labasakhulayo eZimbabwe lithi liyahawula okwamagama kubangelwa imumo ongamanga kuhle umnotho welizwe. Okudanisayo bathi sebelahlekelwa lithemba lokuthi lomumo ungalungiseka esikhathini esifitshane esilandelayo. Kubika uTobias Mudzingwa.
Abasakhulayo abaningi bathi bezwa seziyinganekwane ukuthi eleZimbabwe lake labamnandi uLuju Sibili, ngoba bona sebekhulela ebuyangeni obukhulu. Loba bekhona ontanga abalutshwana abathi kuyaphileka kwelakithi, iningi lithi impilo yanamuhla efana laleyo abazalelwe kiyo yikukhama ilitshe ukuthi liphume amanzi. Osakhulayo njalo engumlimi eChegutu uRumpi Matonga uthi umi manzonzo umumo elizweni.
The building that we are seeing now yizinto ezayenzwa ngabantu abadala kudala, nothi thina. Thina abancane vele kunzima. A youth that is actually doing well, umuntu wagcina form 4 wahlwaqalisa ukusebenza. Vele kunzima, akuchipha ngaphandle la.
Lokhu kugcizelelwa ngumnumzana Eric Gono, enye inkokheli zabatsha kubandla le Citizens Coalition for Change.
Iningi labasakhulayo bose bonke abakazi becolisa iZimbabwe. Lanxa belawo amandla abasakhulayo ayikho imisebenzi. Kona kokuncane abakwenzayo, imali yakhona ayithengi lutho. Abana ama-properties asilazindlu, asilazimota, asilani, njengabasakhulayo bamanye amazwe. Amandla okutshintsha lokhu kuhlupheka asezandleni zethu.
Ingcweti ecubungule zombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo, yena ukhuluma phezu kobunzima bempilo obubhekane labatsha.
Into esinanzelayo ukuthi abantu abatsha sebephelelwe lithemba. Abaningi batholakala kuma drugs, abanye basesikorokozeni babulalana, abanye bachapha besiya phandle kwelizwe besiya tshontsha. Konke lokhu bakwenziswa ukuthi elizweni labo akula themba, abala msebenzi abayithola elizweni labo. Yikho sebezama ukuphila ngazo zonke lezi ndlela zokuganga. Abanye yibo abatshontsha inkomo, sibabona ama-social media betshaywa betshontsha izinkomo.
Kodwa isikhulumeli sabatsha kuZanu PF esabelweni sebulawayo, uMnumzana Addington Mpofu, uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi abatsha bakuleli abakayiboni impilo elolujulobisi elizweni labo.
Namuhla, if you go to the Ministry of Mines, uyebuza ukuthi ama new miners, you find out that it's young people. If you go to cross-border trading, you find that it's young people who are occupying that space. If you go to transport and logistics, it's young people who are now occupying that space. We were at ZITF and you know, sibhoda laphana sibona ama stands ubuza ziqhenya because they are shaking the industry. So ngamafitshane, young people are enjoying the fruits of the country.
Omela amalungelo abasakhulayo njalo yinkokheli enhlanganiso yabantwana bamaqhawe elizwe, Children of National Heroes, yena engumntwana kaMoyi, uGeneral Sifa Sicele, uBelinda Cele, uthi ontanga kumele bezimisele ukuphakamisa elizwe labo.
Nxa abazali belokungani balokuphambanisa ukuthi ontanga ukuthi siwuqondise, sibe lokudlelwana labo. Umkhono mbingelo usufuna thina esafundayo ema-university, ema-high school, umbeni ema-college. Uthe usufundile ntanga weZimbabwe, wawususenzani? Asibambe imisebenzi yezandla, siphakamise isizwe.
Umphathi ntambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende lenhlalakahle kaZulu, uMnumzana Paul Mavima, uthi sikhuluma nje umnotho welizwe uyathuthuka njalo imisebenzi layo isisanda edalwayo.
It is those who heed the president's call.
Abasakhulayo abalalela umongameli yibo abazathuthuka ngoba bazathola amathuba amaningi alungiswa nguhulumende. Ingcweti ecubungula ezombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo, uthela kusasa labatsha lisezandleni zabo.
Ama youth njengoba sokuthiwa bazangena kuParliament. Ama youth azangena kuParliament wonke lawa abavela kuzandla kuzaphu la ku-TCC. Kumele ukuthi bebe kwathe eParliament balande ukuyasebenza ukuvuselela i-political consciousness yama youth ukwenzela ukuthi bebe lethemba. Ngoba ithemba liyakhiwe ngqondweni zabantu bengakaqalisi ukulisebenza.
Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi uhulumende usekhulise intsha engakwazi lokuthi iya ngapi, ivela ngapi. Ngoba kayila misebenzi, kayila mali, njalo kayila themba. Izikhathi eziningi babonakala becela yonke into, igwayi, iphepha, lomlilo konke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Go live talk lamhlanje, The Connection. Sikhangele okubhekane labasakhulayo emsebenzini wokwethulwa kwezindaba lolwazi ngaphambilini kokunanzwa kwelanga ele World Press Freedom Day kusasa. Isikhathi sethu asavumi baya kwethu ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke, kodwa singeke hlukani. Othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ngaphambilini kokunanzwa kwe-World Press Freedom Day kusasa, ingcwethi zokwethulwa kwentatheli zindaba kwezindaba zithi eZimbabwe kusesekuningi okumele kwenziwe ukuze intatheli zindaba zisebenze zikhululekile. Inkampani ehluza izithelo zeganga ezigoqela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amanamnede ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ngokupheka utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan sokusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto esokuthi beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela yokukhumisana umlotha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.